sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesithathu mhla zilishumi lantathu kunhlolanja 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was that
ngathola ucingo luvela ku-chief executive officer walo msakazo. Isiqoqela sendaba kwakuyokubana babefuna ukuxolisa kulokho okwakuthe kwenzakala emsakazweni wabo.
Uhulumende sencome umsakazo we-Studio 7 esithi yiwo umsakazo oqobo olentatheli izindaba eziqhuba umsebenzi ngendlela ebalulekileyo. Wethu le amazwi la ngelanga lokuthakazelela umsebenzi wemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day namuhla.
Wasikhangela umbiko okhitshwe yilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hayi izinto kazikami kuhle kwele Zimbabwe.
Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukuhlaziya udaba lwezijeziso owazethesa iziphathamandla ze-ZANU-PF ngomvulo ngeviki ezayo, lapho ozaphuma khona lesinqumo ekuthini wesule izijeziso lezi na kumbe ziqhubeke zikhona. Uhulumende ubikwa ephakathi kwemizamo yokukhulumisana nabeZimbabwe asebehlala emazweni ukuze baphathise ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende we-ZANU-PF evame ukubiza umsakazo we-Studio 7 ngamagama amavi esithi usebenza ngokungekho emthethweni, namuhla uze wavuma ukuba i-Studio 7 yiwo umsakazo oqobo olentatheli izindaba eziqhuba umsebenzi ngendlela ebalulekileyo njalo otholisa abantu abaningi inkundla yokukhulumisana kanye lokwamukelana laloba belembono ehlukeneyo. Uhulumende wethu le amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza ilanga le-World Radio Day, lapho azise khona ukubana uzinikele ukuthukulula amagagasi ukuze uvumele ukusebenza kwemisakazo yezabelo ama-community radio stations. Kubika uMavis Gama.
Abeqembu leZimbabwe Association of Community Radio Stations, Zakras Theatre, belibazisa uZulu ngesikhathi abeZimbabwe bemanyana labemhlabeni jikelele ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo yamawayilesi ole-World Radio Day ngaphansi kwendikimba ethi ukukhuthaza ukukhulumisana, ukwemukelana kanye lokuthula eZimbabwe, promoting dialogue, tolerance and peace in Zimbabwe. Oze emele umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko kanye lezemisakazo unkosikazi Monica Mtshwangwa, unobhala ogatsha lolu umnumzana Nick Mangwana, uncome imisebenzi ye-Studio 7 ngemva kwesinye sezehlakalo esaba khona lapho athukwa khona ephatheke kungxoxo endawonye lomculi olodumo uThomas Mafumo. UMangwana uthi kungalesi sizathu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engasawasebenzisi lawo magama amabi abesetshenziswa ukuchaza lomsakazo esikhathini sangemuva ngesikhathi kubusa umnumzana Robert Mugabe.
I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was
ngathola ucingo ngela ku chief executive officer walumsakazo isiqoqela sendaba kwakwe ukubana babefuna ukuxolisa kulokho okwakuthe kwenzakala emsakazweni wabo.
Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, abaqoqe umkhosi owenzelwe eHarare Polytechnic College bemanyene lohulumende, bathi indikimba ephezulu okukhulumisana, ukwamukelana kanye lokuthula yiyo njalo elandelwa umhlaba wonke emkhosini walamhla. Oze emele umqondisi omela isigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa ku-UNESCO, uMnumzana Ezekiel Dlamini, yena obona ngezokuqhutshwa kwehlelo, ulandisa ngokwenze bakhethe lindikimba.
Amazwe abhekane nama challenges peace ilkhuni ukuthi itholakale. Yiyo lento ethi UNESCO asesibone ukuthi iradio yona ingakontributa njani, yini engakuletha kubantu beZimbabwe nomhlaba wonke ukuthi bangaku-improve njani ngerole yeradio towards peace, towards tolerance, towards dialogue.
UDlamini uthi balijabulele kakhulu inyathelo likahulumende osetshengisa ukuba usefuna ukuthukulula amagagasi avumele imisakazo yezabelo ukusebenza kuleli. Kodwa obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yeZakras, uMnumzana Kudzai Kwangwari, uthi lanxa uncomeka umbiko kahulumende phezu kokusungulwa kwama-wireless ezabelo, bazoyicela isivuthiwe.
Sokulesikhathi uhulumende ekhuluma ukuthi sizanikeza ama-license, sizakhulula amagagasi, kodwa kungela nto ehamba. Kumele sibone into ehamba ye-practical sibili ukuthi kuhamba njani.
Umqondisi emsakazweni osakaza usebulenjini we-Voice of the People, VOP, uMnumzana John Masuku, uthi liyemukeleka leli nyathelo eselithathwa nguhulumende ukusungula ama-wireless ezabelo.
Uhulumende sithanda ukumbonga nje ngokutshengisa ukuthi ulesifiso sokuthi izinto ziguquke. Ukutsho njalo nje kuphela siyakubonga, kanye nokuthi imisakazo enjengabo Studio 7 labo Voice of the People leminye njalo ngesiyomsakazo engaqondanga useyemukela njengemsakazo eqakathekileyo. Konke lokhu siyakwemukela. Ebese sisemukela njalo ukuthi imithetho yonke le ezaguqulwa kayiguqule okuseqinisweni.
Abeze emkhosini walamhlanje abavele enhlangothini ezijiyeneyo zempilo bavumele nokuthi imisakazo yama-wireless ingasetshenziswa ngendlela elakho ukuphathisa kwezokuthuthukiswa kwezigaba ukwenza kube lokuthula lokwenza abantu bemukelane kungakhathalekile ukuba behlukana ngemibono. Abeqembu lezomculo lezifundi zeHarare Polytechnic kanye lelenhlanganiso yezemidlalo phansi kweZakras yiwo alibazise uzulu emkhosini wanamhlanje. Imele Studio 7 ngise Harare ngingumevis kama.
Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukuhlaziya udaba lwezijeziso owazethe sayiziphathamandla ze-ZANU-PF ngomvulo ngeviki ezayo, lapho ozaphuma khona lesinqumo yokuthini wesule izijeziso lezi na kumbe ziqhubeke zikhona. Maningi amalunga e-ZANU-PF aye kuluhlu lwezijeziso ze-EU, kodwa lumanyano wesula amabizo amaningi kulolu luhlu kwasala uMnumzana Robert Mugabe, umkakhe uGrace kanye lenkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defence Industries. Lebelitane elililunga le-European Union lazise ngeviki edluleyo ukuthi lifuna izijeziso lezi ziqhubeke zikhona kulandela ukubulawa kwabantu libutho. Lithe njalo lifuna kujeziswe amanye amalunga kahulumende angekho kuluhlu lwezijeziso okwamanje phezu kokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Lanxa abeZANU-PF besithi izijeziso lezi kumele zesulwe, abalwela amalungelo oluntu bathi kababoni i-EU izesula ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka esephula amalungelo njalo ehlukuluza abantu. Sixhume isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ye, ngibone ngani mina umsebenzi wokuthi izanu ilokhu iqhubeka ngokubulala abantu, belokhu beqhubeka ngokwenza ubuhuquluzi bebuyisela umkhono memuva, kudlalwa ngamalungelo abantu, izinto esifanazene zokuthengisa ukuthi abantu bezanu abakafuni ukuba ngamalunga omhlaba wonke jikelele. Ngendaba yalokho bekungaba into eqhakathekileyo ukuthi mhlawumbe lokho ukuvalelwa kwabantu bezana ukuthi bavakatshela amazwe angaphetsheya bale lokho besalelwa ngendlela yokuthi mhlawumbe bangacela benanzelela ukuthi wonke umuntu welungelo njalo bangaphambanisa amalungelo abanye abantu lawo amalungelo okuvakatshela amanye amazwe bangawaswela.
Sike sabona iBhilithane isithi i-EU ilakho ukufaka amabizo eziphathamandla zezanu PF amatsha kuluhlu lwezijeziso. Kodwa singabona yini amanye amalunga e-European Union ephikisa leli nyathelo mhlawumbe izijeziso zonke zisesulu?
Ngibone ngani kungahlupha nxa kungaphuma ngalolo hlobo ngendaba yokuthi i-EU iyabe isijezise ukuwaqakathekisi amalungelo abantu njalo ukungathandi ukuthi kube lokuthula kwele Zimbabwe abantu bengabulawa. Nxa sikhangela umbiko okhitshwe yilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hhayi izinto kazikami kuhle kwele Zimbabwe. Njalo akukho okuwodwa okuthiwa i-ZANU PF isikwenzile ukuthi ingalilokhu isebenzisa ubudlwangudlwangu ebantwini.
Abanye bathi izijeziso ze-EU lezi vele kazila msebenzi ngoba kulamalunga ambalwa abalisa umgaba umkakhe la mankampani amalutshwana nje asekela i-ZANU PF. Ngokunjalo bathi kazila mazinyo kazila mthelela lezi zijeziso. Ungabuvumelana lakho yini lokho?
Nxa engela msebenzi bangabe behluphekelane ngawo laba abakhuluma ngawo. Okusegcekeni ukuthi mhlawumbe iyube kufanele ikhangalisise ukuthi mhlawumbe ingangezelela abanye abantu abancedisa uhulumende okhona kathesi ukuthi abe evulala abantu ngendlela efana nalesi yibonileyo. Ngoba lezo zijeziso zenza ukuthi abanye abantu bacabange kakutsha ngokuthi ngokuqhubeka besebenzelana kumbe bencedisa ibandla le-ZANU PF ekubulaweni kwabantu.
UDokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Lanxa umnotho oqhubeka usiya nganxele njalo uzulu ekhala ngokuswela imali, inengi lalabo abathandanayo liphakathi kokudinga izipho zokuveza uthando kusasa njengoba kulilanga lesithandani ele-Valentine's Day. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Abantu abanengi bebephithizela bethenga izipho belungiselela ilanga lakusasa ele-Valentine's Day, lapho izithandani ezijabulela uthando lwabo. Abatsha kukhanya kuyibo abathenga kakhulu izipho ezinjengamaluba, impahla zokugqoka, amakha kanye lokunye okufela emlonyeni okunjengamachokolethi. Unkosikazi Nokubonga Moyo othengisa izipho uthi ibhizimusi iyahamba namhla, kodwa ke ukhuthaza obaba ukuthi labo basukume bazotheka ngoba iningi kungomama.
Namuhla kwelethu isayidi kuhle sibili kakhulu ngawo onke amalanga,
iValentine ngoba ibusiness iyahamba sibili kakhulu. Sithi laba bangaphumelelanga ukuthenga lamusha usasasa besikhona njalo. Wozani lizothenga lizithandazweni izipho sure. Intengo zethu ziphansi kusukela ku 5 bond yathola iRose. La uhambiye ukuphi isithandwa sakho? Utshengisele uthando lawo. Bobaba sukumanini lizothenga lingawomeli khona ngapha emakhaya. Lamhla besibona kungomama abanenge ade bezothenga lana bobaba siyalikhuthaza. Uyani lizothengela izithandazweni iz.
USenzo Ndebele omunye wamajaha akade ethenga izipho uthi yena sesithengele isithanda sakhe isipho selinde ilanga la kusasa ukuthi lifike kuphela.
Hayi Valentine yakade si ingani ilokunzimanyana mbishana. But labo next time mele besithengile amankazana sesidini ngokubathengela. Ya lamo wami ngimthengele ngikhona la. Kumele ukuthi isuku lakusasa lifike.
Usipho moyo omunye olithakazelelayo ilanga le Valentine uthi uselinde ilanga lakusasa ukuthi abone ukuthi uphiwani ukuthi laye ahambise esakhe isipho asilungiselele isithandwa sakhe.
Lambe ngihlezi ndingiselele iValentine kodwa this time haya. Hayi this time vela ngiqala. Ngoba phela uyalungisa iValentine uhambe uyothenga izinto enhle azuvela uya phela la uyabu expect ukuthi la uzayithola la okuhle. Bese uthola umuntu ebuye ethwela ama chocolate into ezazihlafuna ziphele hayi noma uthandi. Kumbe no teddy bear abancuncuncu. Hayi a. So mina vele into enzayenza this time ngiyathenga iValentine soze ngiyekele phela anti mina ngiyayilungiselela. Kodwa naye mthayibeka mbijana. Mbone nami ukuthi kathi mina ngiphathelweni la. So nxa ngabona kungela lutho hayi ngiyaxolisa ndizayibeke yami present ndizafikela ngale birthday ngizamnika umuntu. Kumele kulingane phela kufanane how anti uthando liyanikwa nomunye layo uyamukela omunye layo uyanika.
Unkosazana Zandile Chuma uthi yena kalisekeli leli langa ngoba uthando kumele lutshengiswe malanga wonke.
Mina lapho ngicela ukukhomenta ngeValentine ukuthi mina ngokwami ngithi leli langa asolanga ile right ukuthi uthenge ilanga lothando cause umuntu wakho nxa ivele ukuthanda ukuthanda suku zonke awula ukuthi kulele ngelanga eli one specifically in a year ukuthi uthenge neValentine. Leli langa vele ilanga lefake lokuvalana kodwa iValentine.
Ilanga lokutshengiselana uthando elibizwa ngokuthi iValentine's Day lokho lithakazelelwa nguZulu. Lokhu kubonakala namhla lapho abantu abanengi bekhanya bethenga izipho belungiselela lolu suku. Abasakhulayo yibo ababonakala bebaningi bedinga okuthiyeneyo okokupha izithandwa zabo. Usuku lolu lukhanya lokhu luqakathekile kwabaningi ngoba langabe abantu bekhala ngemali kodwa nanku bayathenga belilungiselela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela imizamo kahulumende eyokukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 uze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weleSomalia uvikwa esithi uza kupha amankampani akwamanye amazwe athengisa amafutha ezimota amalayisensi ukuze aqale ukusebenzela kulelo lizwe lonyaka. Kodwa abamabandla ezombusazwe baya kuphikisa lokhu. Umhlangano wamazwe aseMiddle East oqoqwe iMelika lePoland uqalile namuhla. IMelika iqoqele umhlangano ngenjongo yokukhuluma ngodaba lweIran kodwa kucine kungeniswa udaba lwempi phakathi kweIsrael lePalestine kanye leIslamic State kweleSyria lakweleYemen. Uhu uhulumende ubikwa ephakathi kwemizamo yokusungula inkulumo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuze ziphathise ekuvuseleleni umnotho welizwe. Ihlanganiso ezimbalwa ezisebenzelana lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zibikwa zicelwe ukuthi zimanyane phansi kwenhlanganiso elwela ilungelo labokuza e-International Organization of Migration ukuze lezi nkulumo ziphumelele. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabena.
Thina esikutshoyo lesakutshoyo mhlaka 11 November 2017 yikuthi ukuze sakhe umnotho welizwe lakithi ukuthi kumele sihlangane ehlelweni lolo silibiza sithi ngolwasemzini National Economic Dialogue. I-National Economic Dialogue kumele ilethe amabandla alabameli ephalamenti yeZimbabwe, ilethe abakhokheli bama-trade unions, ilethe inhlangano zabosomabhizinisi ikakhulu lalaba baku-agriculture nabo-mining, ilethe abahlezi kwamanye amazwe okubizwa kuthiwa namhlanje diaspora community ukuthi sikhulumisane ukuthi sithi thina kuyini esingakwenza ukuthi sivuse umnotho wakithi. Kasihambisani thina lomongameli eMasomnangagwa ukuthi abize abantu ababengenele ukhetho lobumongameli ukuthi besokuthola i-national dialogue, ngoba izinto ezenza ukuthi azabize labo bantu kusukela emkhankasweni kumbe ku-national shutdown kuyayibizwe izisebenzi ngaphansi kwegatsha lweZimbabwe Congress of Trade Unions. So-ke thina kasibone ukuthi inkulumo lezo zingaphambili njani, abasebenzi kungela muntu obameleyo. So-ke thina sithi umongameli eMasomnangagwa kumele abize ama-trade unions ahlale lawo phansi ukuthi umnotho welizwe ungathiwa njani.
Bayatsho njalo abanye ukuthi kanti vele bona abantu abahlala phandle kwelizwe asithi njenge-South Africa bangaki, ngoba kuhlala kukhulunywa inani elingaziwayo, njalo nxa lingaziwa kuzasetshenzelwana njani?
Kunzima ukuthi kwazakale ukuthi abantu abahlala emazweni bangaki kakhulu elizweni le-South Africa. Intathelibe zithi zona abantu bayafika ku-3 million, kodwa bafika kusiqiniseko kulokho. Kodwa esikwaziyo kamhlophe ukuthi phakathi kwabantu labo bakhona abantu abalama-businesses e-South Africa nakwamanye amazwe, bakhona abantu abasebenzela inkampani ezinkulu ezikahulumende walapho abahleli khona, lama-private companies, abantu laba bangaba luncedo ekuvuseni umnotho. Yikho thina sisithi nxa uhulumende waseZimbabwe ufuna ukwakha umnotho kumele aqale azibuze ukuthi kambe yini indima engadlalwa kumbe yesindima engadlalwa ngabantu abahleli ngaphandle kwamazwe abalama-companies abalawo abasebenzela ama-companies amakhulu, ngoba yiko futhi asebethole ulwazi ukuthi bengavusa njani umnotho, kakhulu nxa sikhangele kweze-mining, nxa sikhangele kweze-tourism, nxa sikhangele kweze-agriculture, lesikhangelele futhi la ku-manufacturing industries.
So kuke kwavuka udaba lokubana abahlala phandle kwelizwe kuzamele labo bake baphathise isizwe ngokubhadala imithelo yama-tax. Ubona njani udaba lona?
Awu, ngeke uthi abantu abahlala ngaphandle kwamazwe babhadale ama-tax, kodwa ulokhu sithi bona kabana mvumo yokuthi bakhethe uhulumende onguye ozakhangela kumbe ozasebenzisa lawo ma-tax. Kumele uhulumeni aqale avume ukuthi abantu abangaphandle balolungelo lokuthi bakhethe uhulumeni, lokho esikuza sithi diaspora vote, bangenele ukhetho. Yikho lapho songaphuma khona inkulumo yokuthi njengoba abantu belelungelo lokuthi bavote emazweni lapho akhona, kambe-ke labo bantu kungaba yinto embi yini ukuthi bakhiphe intela kumbe sithi i-tax eziyancedisa uhulumeni waseZimbabwe.
UMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, ngomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa, obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale eSouth Africa. Izizalwane zeZimbabwe lamhlanje zimanyanele nhlanganiso yezisebenzi zakwele South Africa eCOSATU ekutshengiseleni. Zisola ukugunyulwa kwabantu emsebenzini okubangelwa isimo somnotho esilokhu sisiba sibi kulelo lizwe. Kubika uBenedictine Hlapho.
Inkulungwane lezinkulungwane zezisebenzi kwele South Africa zikhalela umsebenzi zangena emgwaqweni zitshengisela ilizwe lonke besithi bafuna uhulumende amise ukugunyulwa kwabantu imisebenzi okukhanya kusenzakala emankampanini azimeleyo lakahulumende. Unobhala webandla leZimbabwe Communist Party ngomunye obekulokhu kutshengisela uMnumzana Nqabuthe Mabena.
Thina silapha in solidarity with abasebenzi beSouth Africa kanti futhi silapha silokhu sigqugquzela ngokwenzakala eZimbabwe lapho abasebenzi beZimbabwe abahlaselwa khona nguhulumende kaEmmerson Mnangagwa. Yikho sithi thina umzabalazo wabasebenzi lapha eSouth Africa abawenza namhlanje lo mzabalazo wabasebenzi beZimbabwe kawuhlukananga uyafanana.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yesebenzi zakwamanye amazwe kwele South Africa e-Migrant Workers Association uMnumzana Buthelezi Nyathi uthi inkulungwane lezinkulungwane zezisebenzi zeZimbabwe ezikwele South Africa lazo ziyathinteka kakhulu nxa umnotho usiwa. Uthi njalo labo bakhala ngokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi ezibuya phandle kwelizwe agoqela ukusetshenziswa amaholo amade kakhulu beholiswa imali ephansi ukuxotshwa mahlana emsebenzini lokunye.
Siyabonga ukuthi iCOSATU namhlanje ithe ime ndawonye nama-workers eZimbabwe ikhosi lapha thina siyi-migrant workers association. Siya exploitwa singama-migrant. So siyi-part of iCOSATU under i-vulnerable workers task team. So siyabonga kakhulu ukuthi iCOSATU ayisivalelanga ngaphandle. Iyasi-accommodate futhi ifuna ukuthi ihlale lathi ilwela amalungelo ama-migrant.
Umabhena uthi okufuze kufundwe nguhulumende weZimbabwe yindlela isebenze ezitshengisele ngayo zingahlukuluzwa ngamapholisa loba amasotsha kanti njalo akuzange kube lo mphathintambo loba isikhulumele sikamongameli esibethusela ngokuthi benyekela kuya emsebenzini bazaxotshwa.
I-African National Congress isebenzisana labasebenzi lamapholisa futhi kalandanga ukuzohlukumeza abasebenzi. Abasebenzi balelungelo lokuthi bakhulume izinto ezibahluphayo nxa kusithi ukuthi bangene emgwaqweni lokho okungenzakaliyo eZimbabwe ngoba abasebenzi nxa bekhala ngemali bayadutshulwa eZimbabwe.
Ngeviki ephelileyo abeCOSATU batshengisele emngceleni weZimbabwe eBedbridge besolwakuhlukunyezwa nokubojwa kwezisebenzi eziphatheke ekutshengiseleni okwenzakale eZimbabwe. Amele 27 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Africa had great kings and queens, you should know. Search your history, it will show you. If you know not from whence you came, you are doomed to live in shame.
Great kings of Africa, rulers all around. They were mighty, brave and strong, tore everybody down.
Mothase inzwisa kuphela ye yomculi we reggae uMutha Baruka esithi yena Great Kings of Africa. Ukusiphetha sikhangelebe zihamba phambili. Uhulumende yena ovame ukuchothoza umsakazi weStudio 7 uze wasincoma lamhlanje esithi isingumsakazo woqobo. Umanyano we-European Union uzahlaziya udaba lwezitshengiso ngeviki ezayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.